akulanto esuphayo nxa kuyikuthi i-RBZ ibone kunjalo ukuthi kumele kuyenzakale njalo, ngoba ungananzelela noma sibe sithi khona iyedola ingasebenzi, abantu phandle bebeloku begcwelelayo imali leyi iyedola yangkhona ukuthenga okunathwayo lokudliwayo lento ezinjalo. So pho ke nxa ukuthi ikhona phandle ngale leyo mali, akulandeli ngokuthi wena mhlawumbe kube le system elikona imali yana imopheke into the system. And besides that, there's nothing wrong ngokubona ulutho olulwenzile wabona ukuthi hayi lusebenzi kuhle, usithi hayi iyekela ke ngile ukuqondise. Vele even ngesingizane bayatsho bathi bona a wise man is he who changes his mind. Although umbuzo wami uzakuthi pho njengoba singayiholi leyo mali amayezela ngikhona, akusuzophinda kusixake na, ngoba mina bembona ngantu akusebenzise yethu imali kungcono, ngoba imali esikwazi ukuthi ngiyethu silayo. Engithemba ubana i-RBZ izawuchasisa lakho.
Kuzatshintshwa nge-1 to 25, ubone ngani linyathelo elihle yini lokho kufike ngesikhathi esihle?
Lokhu owe-rate e-1 to 25 yinto esihlala sikhuma ngayo ubana noma ingaze ibe njalo leyo rate abayifakayo, imali yakhona izabitholakala na emabhenki kumbe kuyalokhu kuyikhona oku esikubonayo ukuthi imali yakhona sigcina siyithola emsikeni emnyama le ephandle. Uhulumende especially i-RBZ must be serious about these issues. I-rate idetermine ngabantu laba abakhipha izimali ngobuningi bazo emabhanga abo nalawo o-RBZ lamanye amabhenki. So the sooner they stop that nonsense, the better for everyone in Sarasonga Zimbabwe. Loko kuthi kona sesifuna ukuqambelana amanga, sikhuluma ngento kona sazi ubana imali ziyaphuma, abantu bona laba abanezimali eziningi abakhoza ukuthi i-rate ibiloku ikhwela, then siyabe singakaqalisi. So indaba ye-rate izahambelana ngokuthi kona are they going to be disciplined yini bona njenge-RBZ, beyekele ukubana bebeloku bekhipha izimali ngama-bank bills, beyekele ukubana kube kuloku kuvunyelwa abanye abantu bedlala ngezimali ezinkulu besiya mopha out i-US dollar phandle ngale, kube sokukhwezela i-rate ubana ikhwele.